sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlakatheni kunxabakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Lumkhohlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lane ngemva kokubhubha kwabantu ababili.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane.
Umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema uthi umongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantu abayo, njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo.
Naseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje.
Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu lane 104 ngemva kokubhubha kwabantu ababili eManicalanda. Ugatsha lwezempilakahle luthi abafi babalisa owesilisa obeleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisithupha 59 kanye lowesifazana obeleminyaka engamatshumi amahlanu. Luthi njalo ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamatshumi ayisikhombisa lane 74. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belesifo lesi laya phezu kwenkulungwane ezine lamakhulu phose ayisikhombisa 4,649. Inani lasebesindile lona likhwele ngabantu abalichumi lasikhombisa laya ku 1437. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenispanda.
Ukumemetheka komkhuhlane lowe COVID-19 lapha eZimbabwe sokusethusa wonke umuntu, ikakhulu nxa sinanzelela ukuthi lumkhuhlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi. Nxa sikhangele kobulawayo siyananzelela ukuthi kubo Country Park, kubo Nkulumane, kubo Nketha, yikho lapho umkhuhlane osumemetheka khona kakhulu. Kuthi ukuthi uduboso luzaba khona ukuthi kuyadingakala ukuthi ngabe laba bantu bathola indawo yokuthi umuntu aye kuba yedwa ukuze lomkhuhlane ungamemetheki uthelelwe kwabanye abantu. Manje njengoba thina sikwazi ukuthi izindlu zethu zinlutshwana, kutsho ukuthi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuyanda ngezimuli langezimuli. Njalo ngenxa yokuthi abantu balendlala baphuma ke bedinga okokudla, impuphu lokunye, bengene phakathi kwezimoto amasupho, kutsho ukuthi lomkhuhlane wabo lokhu umemetheka uthelelwana. Kuludubo lokhu kakhulu, njalo siyananzelela sokuqalisa ukuba labantu abaningi sebesifa ngalomkhuhlane. Ikanti into esidingakala ukuthi ngabe kungakhiwa kube lendlela yokuthi kube lama quarantine lama isolation center maningi, njalo lendlela yokuzivikela leyokuthi umuntu azifuthe azelaphe nje ezama ukuthi lomkhuhlane uphume, kuyamela ukuthi kumemetheke ukukhankasa ukuthi abantu bebekwazi.
Inhlelo zokuhlola abantu zimi njani kulezi insuku, sokulobubelo na?
Lezo nhlelo lokhu zisilela kakhulu. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngalakho le mtshina kumbe indlela zokuhlola abantu eziningi, ngakho abantu abaningi bebekhuthazwa ukuthi umuntu ahambe ezibhadalela. Manje intengo yokubhadala lapho ifika kubo 67 US dollars, abantu abaningi abalalutho, abalayo leyo mali. Ngakho kuyasilela ukuthi abantu abaningi bahlole ukwenza ukuthi bebekwazi isimo sabo. Njalo olunye udube esesilalo yikuthi akulazimoto, abantu basebenzisa amazuko bayathelelana khona phana umkhuhlane njalo abantu abaningi senanze lokho beqhubekela phambili abantu bengagqoka ama mask bagqoka nxa bebona ama police ngoba nxa umuntu engena ezitolo njalo ezitolo lapho kumelelwa khona ukudla abantu bayasondelana kakhulu ukuthi ukuthi konke lokho kuletha udumo njalo kuletha ingozi phakathi kwabantu
Lina njengenhlanganiso ezenu inhlelo zokuphathisa abathintwe yilomkhuhlane zihamba njani
Kina njengenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sikhangelela ukuncedisa ama quarantine centers wonke nje ama akhona la ezindaweni lapho esebenza khona ikakhulu besikhangele eBite Bridge lapho ungena khona abantu abaningi le Plumtree njalo sikhangelela kobulawayo sikhangele njalo kubo Gwanda sikhangele njalo endaweni ezehlukeneyo ezigoqela leMashonal and West wonke la ama quarantine centers sibanika sibesiletha kibo ama sanitizer silethe kibo njalo amalembu la okuzivala ebusweni ama mask silethe kibo njalo imithi yokuthi kugeziswe izindlu lapha abantu ababe khona ngalivikile landelayo silohlelo lokuhambisa ke sokuthengiwe sifuna ukuthi kuye distributor uhanje endaweni ezehlukeneyo siyananzela ukuthi kobulawayo sokusetshenziswa izikolo ngakho sixhumane labo sibachasile abasebenza ezikolo lapha kobulawayo befaka abantu kwenzela ukuthi lathi sincedise sithole indlela yokuthi sibaphe lokho okusingabe silakho
umnumzana useni sibanda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Namuhla likhefu lokunanza amaqhawe eZimbabwe alwela ilizwe kumpi yenkululeko. Usuku lolu luza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kokubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF kanye lokuthunjwa kwabanye abatholakala betshayiwe kakubi. Ngekhefu leli kuvame ukuba lombuthano omkhulu eHeroes Acre lapho umongameli ayethula khona umbiko wakhe. Kepha umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe utshele iphephandaba leHerald ukuthi namuhla kulambuthano oza kwenziwa ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus. Wengeze wathi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe kumabona kude. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena othi ilanga lanamuhla liqakathekile lanxanje kulokunengi okuhluphayo elizweni.
Ilanga leHeroes Day lilanga liqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe ukukhumbula abalwela inkululeko yelizwe ngempi eyeFreedom. So lilanga lapho esikhohlwa esingakhangeli khona ukuthi ababusayo manje bona bayaphethe kanjani ilizwe kodwa lilanga esikhumbula ngalo abasijiyayo belelwa inkululeko yelizwe lakithi amaqhawe esilawo ngaso sonke isikhathi ngoba banengi even after impi yona leyo abayilwayo against uIan Smith sibona thina lokho kulama casualties labantu abalokho besifa lokho belwela inkululeko so iHeroes Day lilanga kithi liqakathekile not just for bona labana abafa empini kuliwa lo Smith kodwa lasebefile even societally independence kodwa engajengisiwe ukuthi abantu bakhululekile so wona amaqhawe ngempela sima lawo siyawabonga ngoba they paid the ultimate sacrifice ibona abalahlekelwa zimpilo zabo ukuthi ezethu zithuthuke
bakhona abathi akulalutho lokuthakazelela nanku uZulu uyadubeka ngenxa yomnotho ongamanga kuhle kanti abanye bathi abantu bayahlukuluzwa elizweni ngakho akulankululeko ekhona
Naseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje uhlupho siyalubona kuobvious kuye wonke okhethi ukuthi abone iqiniso ukuthi no ngempela sekudutshekiwe elizweni sokumele kube lenye indlela esingatshintsha ngayo uduko lolu ukwenzela ukuthi abantu impilo zabo zithuthuke ngoba vele luduko nje kuphela olubonakalayo ayikho nje into ehambayo imali yakhona ayiyindawo inflation lokhu ikhuphuka and i-corruption layo iyanyuka iyaphezulu and vele uhulumende ngathi akaselala icebo noma iplan engathi angaba nayo ukuthi ngathi okay maybe singajinja lokho senze lokho ukuthi izinto ziqala ukuhamba akulamsebenzi ama means of production ama factory ama industry and all that vele konke kufile the only thing yona le abazama I agriculture but nayo bayihluleka ngoba even bathatha umhlaba ayikho into abayenzayo
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDCT eMelika. Umkokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantu abayo njalo uthi abasakhulayo beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. UMalema uthe kumele abantu basukume bamelane lombuso weZANU-PF njalo bathathe amanyathelo afana lokuvala umngcele weBait Bridge. Hathi ukubanga umsindo kuphela enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter abanye bephandle kwelizwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga leWomen's Day izolo, uMalema wengeze wathi uzimisele ukusekela uZulu weZimbabwe ekulweleni inkululeko yakhe. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa esekhethe iqula azalithumela eHarare ukuyaxwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende. Abanye ngababikwa bethunjwa abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa yena owathathwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabakahulumende wazotholakala ngemva kwensuku ezimbili echayiwe walimala kakubi. UMuchehiwa ngumzukulu kaMtutu Zimatutu, umhleli wenkundla yezimlife.com, yena odingwa ngamapolisa amethesa icala lokutshotshozela udlakela. Ngempela viki khona kubikwa kuthunjwe njalo osakhulayo wesifazana kobulawayo uNoxolo Maphosa wayahlukuluzwa ngabantu ekade besithi badinga umalumakhe umnumzana Mzacangulube yena okwezombusazwe njalo olwela amalungelo kaZulu. Imifanekiso esiyibonileyo ibiveza uNoxolo elimele kukhanya ukutshaywa kwakhe. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi nguye oyenza ubudlova lobu njalo uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMalema.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane. Ukukhuluma kwakhe kutshengisa ukuthi bonke abantu beAfrika sebekubonile emhlophe kude eZimbabwe abantu abahlalanga kahle bayahlukulezwa lamalungelo abo ayaphulwa mahlayana. Engatsho sibili ukuthi abantu abaningi bakhuluma kakhulu kuma WhatsApp lebulenjini liqiniso kodwa ke khonoko phela yikho okuqumba qumba abantu kuba phamadlabuzane ukuthi balunge engqondweni. Amazwi amaningi ebulembini noma kuWhatsApp noma kuinternet apha abantu umfutho lamadlabuzane. Kulezi insuku vele impi eningi siliwa esithi yi-cyber warfare. Njengoba khathesi liyabona kule mkhuhlane eminingi abantu bangake bahlangana mahlayana ngoba bangathelelana ukufa lokho okukhona okwe-coronavirus. Yikho isubstitute yokuhlanganisa abantu i-technology. Malema uyasicebisa sibili ukuthi singapheleli kuma WhatsApp. Ikungena esitratini kuyangena baba kodwa phela uyabona izilwane zihle zime lezibhamu.
Ukuhlokoma kwabantu abafana lomalema labanye khonale kwele South Africa kungaba ngokunye yini kwezinto esezifuqe uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi athumele iqula eZimbabwe.
Siyabonga Malema, khonoko okwenzayo sibili ukukhuluma nsuku zonke yikho kupha umfutho lengqobe kuCyril Ramaphosa upresident weSouth Africa ukuthi laye evuse umhlongwa usipha lati ingqondo njengebandla elithungamelwa ngubaba uAdvocate Chamisa loZulu jikelele ukuthi akusebenzi ukukhuluma kakhulu ebulenjini kungala msebenzi phansi. Abantu abakhulume besazi ukuthi inhlanzi iphila ngamanzi. Abantu abahlale phansi babonane labantu babakhulume babatshengisele ukuthi kungenziwani. Isikhathi babe sisithutha siyeza yikuqoqa singabambi inhlwa ngekhanda. Ngamafitshane siyambonga uMalema ngoba ayiso yedwa kathesi sesile South Africa, sile Botswana, lo president omutsha oweMalawi, laye omunye otshengisa ukuthi ufuna inguquko e-Africa jikelele, hhayi eZimbabwe kuphela, hhayi eSouth Africa kuphela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Zimbabwe it is not gone so bad to an state ona ngabe sokukhulunywa ngendlela esikhulunywa ngayo kathe Thembo. Hamba ubona amanye amazwe kunikile imizekeliso South Africa abavula i-social media ubone amasosha ebhuxuza abanethaba andakona okudlala but thina ngapha songathi mbetha sesibulela uJesu shua shua hhayi okunye let us be rational about it. Sikhangeleni ukwakha ilizwe lethu madoda zalo ukuthi sibehlala sifuna ukuthi ukuliwesela phansi izwe bona labo omalema abakhulumayo bana labana besithi Zimbabwe's life matter. Yes, Zimbabwe's lives will always matter, they've always mattered. But bona, do they think our Zimbabwe lives matter in South Africa ngale xa besithi xenophobia India? Do they think impilo zethu they matter xa besitshisa ngamathaya khona ngale bekulo nje? At least yena umalema engakukhulumele I appreciate that and mina suze ngifihle into enhle. He has spoken against into ezinjalo so but our people are brutalized every day all over there and their lives matter there. That's why the campaign must be there eyabo abayenze South Africa omalema yena khona kwana seuqalisile a campaign ekhuluma ngakho ecommodate ma South Africans akendekele ukulokuza amaZimbabwe nama Nigerians and stuff like that. Yiko right, that's where the campaign must be. Asithethe ngaba la ngapha ngulukhuni lapha nalapha but sizalungisela sizahamba sibone kona kulungiseke njani sizafika to a point ukuthi sizagcina sikhulumisane kugcine kulunga eMthembu. Yinto mina engibona into it to be fair to do.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZanu PF ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izisebenzi zempilakahle sezivanjwe umkhuhlane weCOVID-19 sezisedlula amakhulu amane 450. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba uhulumende uthi uyazamukela ngazo zombili izithunywa zikamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ezikhangelelwe ukufika eHarare kuliviki ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilethulela khona imbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
umsakazi othandekayo ngisimina kuwe ilizwe lethu liphethwe ngabantu abagridi abantu abanomona abantu abangasifiseli kusasa lelihle abantu abangasifiseli ukubona ku-Southern African nathi sisiba ngabantu labazimele bodwana ngokunjalo ngiyabonga
yebo basakazi linjani igama lami ngumpumelo mafu ngikhuluma ngisiseni lokuselupani hayi mina ngithanda ukuthi hey siphakathi kobunzima kuleli lizwe bakithi ngalesi sikhathi ngithi sure kambe phakathi kobunzima obungaka esibhekane labo lokwesaba phakathi kwelizwe lethu siyezwa lapha konke kukhulunywa konke kuthiwa khona ilizwe leli akula muntu ohlukuluzwayo akula muntu onjani sure kambe abantu baba bengalanihloni ngalokhu okwenzakalayo nguhulumende wethu sure hayi bakithi uhulumende wethu kake ebe lenihloni eke yesabe bakithi kambe siphilele njani sokumele ukuthi wonke uvume kuphela hhayi ilizwe leli linzima leli linzima kakhulu ngapha laba ema-opposition party labo bayaxabana akuqedakale kwinto kwangikhona hhayi lapha siyaduleka thina kuleli lizwe akunzima lo
siyabonga bahleli linjani hayi siyabonga kakhulu ngendlela elisi-updatha ngakhona izindaba ezenzakala ekhaya hayi siyabonga kakhulu sicela libambe kanjalo especially njengabethwakazi hayi siyabonga kakhulu siyabonga
Salibonani basasaza abahleli njani lani balaleli be-studio 7 kuzindawo ngezindawo siyacela liphephe ku-coronavirus esikhona egcwele umhlaba wonke yimina okhuluma yimundlo mina into ebindihlupha kulele ngizwile kuthiwa uChiwe Nkosi sezabhekana lezi ezibhedlela ezempilo nje kahle into yangibona ithanda ukungixaka ukuthi kathi vele kathi kwenzakalani bayenzani umuntu eyi-one nganikeza imisebenzi izibe yi-two thina singasebenzi waye bengawunikezanga mina lowo msebenzi lami ngaba nguminista maybe ngayenza ngcono cause lawo bayehlileka musi la ma uthi nizayihlileka zayihlileka ngcono lawo bayehlileka musi umnankagwa bayehlileka mpela umuye umnankagwa mpela lobo kazi unikeze ibhukhi stot ayirane vaya ngayikwanise so kona loko ukuthi betshele benikezana izikhundla ngokungavotelwa lokhu vele yinto esiyizondayo thina asikuthandi
sawubona umsakazi lawe mlaleli mina ngumama ongangezwe ngithi lami angikhiphe okubuhlungu ngaphakathi kwami ngibuhlungu umsakazi ngendlela thina abantu bangapha emthwakazi eMatabeleland esiphathwa ngakhona abantwana bayafunda beqeda izikolo abantwana bathola umsebenzi abantwana beze bezithola sebe-chidab lapho besiye egoli befika egoli abalalungele lokusebenza abanawo ama-ID ukuthi bengaqhatshwa abantwana sebesenza ubugebengu uthola umntwana owawumazi engumntwana olungileyo okumangalisayo uthi uyafika egoli uthole umntwana useyisigebengu ngenxa yemumo kungasikho ukuthi umntwana yisigebengu ngempela kuyikho khonokho ukuthi abantwana abaqhatshwa befundile abantwana kungasik ukuthi abafundanga belama-certificates benayo yonke into kodwa abaqhatshwa kuvela abantu abavela ngalokomfula ngama-truck besiza ngapha ngakithi bezoqhatshwa esokusithi amantombazane labo benza into efanayo ma befika ngale benza okokuthengisa umzimba kungayisikho ukuthi abantwana bavele njalo kuyikuswela lokuhlupheka kwabantwana thina singabazali babantwana sizubuhlungu kakhulu umsakazi sizubuhlungu kakhulu especially mina ngizubuhlungu kakhulu ngabantwana thola abantwana bemoshakalelwa ikusasa labo ngenxa yezinto ezifana nalezi ngiyabonga umsakazi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eMelika selikhwelele edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Asebefile bona sebengu 160,000. inani lasebebanje umkhuhlane munye eBrazil lona selikhwelela yaphezulu kwezigidi ezintathu 3 million kuthi inani lasebefile selikhwelela yaku 101,000. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo usayine imilayo emine eza kwenza uhulumende aphathise abantu abalahlekelwe imisebenzi ngemali engange $400 ngeviki. Omunye walimithetho upha abantu abahola imali engange 100,000 ngomnyaka imvumo yokungahlawuli imithelo. Kuthi omunye ngopha abantu abathatha izikwelete zokuhlawulela imfundo isikhathi sokuphefumula. Umongameli Trump wethu lezi qondiso lezi ukuze aphathise uzulu othwele nzima ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona obangele ukuvalwa kwamankampani amanengi kwathi abantu abanengi labo balahlekelwa imisebenzi. Umongameli Trump uthethe inyathelo leli ngemva kokuba amalunga edale lephalamende eleCongress ehlulekile ukuvumelana ngoba amademokrasi lamaRepublicans edonselana phezu kwalolu daba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuyamangaza kakhulu ukubona abantu abathi esibabiza ngokuthi zinkonkeli zethu njalo esithembele kubo ukuthi nxa kulobunzima kube yibo ababa madasatasa begijigijima balungilungise lapha. Nxa sesibabona behleli ngaphansi komthunzi bephikisana ukuthi laba abantu abehlelwe yibunzima abantu laba abehlelwe yububi kabasizwe noma bengasizwa kusuke kube nzima ngoba sovala ukuthi nxa sokukhona uhlupho kufanele kube losizo oluba khona. Ngakho mina ngithi le mpikiswano iyabonisa kakhulu ukuthi kukhona ukunganaki abantu okuthize ngoba abantu bayaludinga usizo.
Amankampani amanengi Twala avaliwe okuchiye abantu abanengi belahlekelwe imisebenzi behleli nje ngekhaya. Ungathi usizo lwemali le evela kuhulumende luqhakatheke kanganani kubo?
Nxa sesikhangela lona usizo lwemali leyi mbona ngathi lusizo luqhakathekileyo kakhulu. Ngingomunye wabo oke waluthola ngesikhathi esidlulileyo noma nje sekungathi kungconywana sesibuyele emsebenzini siyasebenza lapha lalaphayana. Mbona yasiza kakhulu mpela le ndibilitshi encane yanikezwa abantu ngoba sabakwazi ukuthenga ukudla ke siyivalavale lezikoloto siyabe silazo ngoba kulezi nsuku siveke kuphila yona impilo yezikoloto. Akulanto ongathi ulayo iphethe esandleni yakho yonke into ihlala ikhokhelwa njalo nje. Akunxaswe eqisa inyanga ungakhokhanga usubonana njengomuntu olesikoloto abakuthandi njalo kubi lokho for ireputation yakho njengomuntu.
Ona umkhuhlane we-coronavirus ungathi uphazamise uzulu kanganani nxa sesikhangela nje ukuvalwa kwemisebenzi lenhlala kahle?
Nxa sesikhangela ukuthi kungulezi babo ngibona ngathi lo mkhuhlane uphazamisile kakhulu ngoba nxa singakhangela izizalwane zakithi ezilapha ezingakalungisisi kahle amaphephazo kazizange zathola ithuba lokuthi zibe ngabanye abantu abathola lolu sizo. Ngakho lokhu kwenza umthwalo wokudinga kwenelisa izidingo zempilo nje ube ngumthwalo onzima kakhulu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhululane ngemva kokubhubha kwabantu ababili. Umkhokeli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema uthi umongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, kololokwana wamatukanduna.